Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa. Kulombalisi obothiweyo ngamapholisa isetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla.
Umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazo.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende izolo ulobele umqatshi incwadi ekhalaza ngokuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana o-NJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo ofuna lukhutshulwe.
Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi.
Kwenziwa umbuthano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo ngesonto.
Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe ikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenswelo khona.
Izulu elinakobulawayo selidale umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bakhangelelwe ukuba khona kulombuthano okuthiwa uzahlaziya indaba ezikhathaza abasakhulayo ezibalisa ukuthathwa kwezidakamizwa. Abaqoqi balombuthano bathi kukhangelelwe ukuba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Kulombalisi obothiweyo ngamapholisa esetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla. Umbalisi lo umnumzana Maxwell Basiyabo ubotshwe eGurube ngolwesihlanu. UBasiyabo ubikwa esithi kasenelisi ukondla imuli yakhe ngoba iholo lakhe lincinyane kakhulu. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi ithi ukubotshwa kukaBasiyabo ngesinye sezibonelo ezikhomba ukuthi amatitshala asephakathi kobuyanga ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxe lesikhulumeli se-Athuzi umntwana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ubotshelwa ukulambisa ingane yakhana njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitshwa isamenelisa ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela lanxa esithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhala kukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla la ethi nxa esiyemsebenzini ahambe lokunye ukudla. Khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi sesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile ukugoqela lelungelo lokudla.
Manje njengamatitshala lithi yini lina ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi le lithwele nzima ungasitshela nje ngamafichane
indaba le ndatedi Chris ibuhlungu kakhulu masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani kodwa ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usisi umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kule kambalisi ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hhayi iholo liyafana sokusiya ngama-allowances abantu abatholayo baqinisile ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa xa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS nxa siphathe kuhle sesithi 2000 ilingana lempondo kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya udubo olutholwa ngumbalisi wemakhaya lulingana lempondo sikhangele ukuthi i-transport allowance ikubo 7000 lokuyimadlana layo sithi $7 nxa umbalisi esebenza kobulawayo evuke ekuseni ebamba umchova kumbe kati ibhasi zabo zubuko zonyezwa kuthiwa zijibhilela nxa sowufana i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini sisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahamba emakhaya ayefike esikolo akiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe abuyele khonokho kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazwe sikhangele ilungelo lababalisi sikhangele impilo yabampofu njengabantu abakugatsha lwezemfundo abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane esizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu buye lo titsho sihambe siyafundisa emakhaya usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle kuhle imuli yakhe layo idle kuhle
lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-A2s imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi kahle kahle ubotshelweni utitshala lo yehlule kusenjalo umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions usukhalaze ngokuthi iholo lezisebenzi liphansi kakhulu okokuthi iningi seliphakathi kobuyanga izolo lumanyano olobele umqatshi incwadi ukhalaza ukuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo olufuna likhutshulwe iholo labo amalunga omanyano lo athi izolo avakatshele umphathintambo ogatsha lukahulumende oluqondane labo umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afike ethula lolu daba asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba njalo kahlehli ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ukuphathelane lezisebenzi umnumzana Ndumiso Sibanda
indaba yezisebenzi zikahulumende leholo lazo yindaba elembali ende ungayikhangelisisa indaba yakhona ngingathi imbaxa mbili kulezinto uhulumende lezisebenzi zakhe abahlangana ngazo National Joint Negotiating Committee bazikhulume bavumelane ezinye zidonse zingafiki emaphethelweni kodwa uzathola uhulumende esenika umbiko wokuthi izisebenzi zikahulumende ziyathola okungaka kwesinye isikhathi kwenzakale kungaphandle kwe-Joint Negotiating Committee kwesinye isikhathi kwenzakale kuphakathi. Kwenza ukukhuluma kumbe ukuxoxisana ngendaba yeholo phakathi komqhathi lezisebenzi zakhe kube nzima nxa kule mbaxa ezimbili lapho okuzavelela khona iholo lezisebenzi. Lingavela ekukhulumisaneni kumbe ukuxoxisaneni lokho esikuthi ngama-negotiation. Kungavela kumqhathi esasikubone nxa sokusiya kumabhonasi umqhathi esithi sesibanika imali engaka, sesibanika imali engaka, kodwa izisebenzi zale zilokho ezikhonona. Engikubonayo mina yikuthi izisebenzi zikahulumende zisebuzimeni. Ubuzima lobu bubangelwa yikuthi iningi lazo zihola lokho esingakuthi i-RTGS. Kuthi ingxenye eziyiholayo ili-US dollar yimali encane kakhulu uma sikhangela indleko abaqondane lazo. Nginganika umzekeliso yomntwana oseyunivesithi eZimbabwe ukuthi kufuneka imali engxenye eposibe yi-280,000 RTGS ukuthi umntwana abhadalele izifundo. Singakafaki ukudla zakudla lezindleko umntwana azahlangana lazo. Ubusuqathanisa leholo lezisebenzi zikahulumende uzathola ukuthi izisebenzi zikahulumende okwenzakalayo ukuthi asoze zanelise ukuthi sifundise abantwana ngeholo lezi eliholwa izisebenzi eziningi.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Kungaphi lapho kuyowela khona induku loxaxa? Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi. Njalo ayizukuphela kuyasala kulokho kulothuthuva. Kuze kufike kusibanga lapho izisebenzi ezizahola iholo elingaziphilisa esikuthi ngesilungu yi-living wage. Ngoba okukhalisa izisebenzi zikahulumende okwamanje yikuthi nxa zisitsho zona zithi zihola iholo elincane kakhulu lokuthi nje umphefumulo lenyama kungehlukani. Kanti ke bafuna izisebenzi lazo zifuna iholo eziliniki elizazinika indlela yokuthi ziphile ngcono. So ngokubona kwami mina kuze kufike kusibanga lapho uhulumende lezisebenzi zakhe abazahlonipha khona i-Joint Negotiating Committee yabo babe lalokhu okuthiwa ngesilungu ngama-ground rules azakhokhela ukusebenza kwayo i-Joint Negotiating Committee kube lesisekelo ngemva kwama-ground rules esithi yi-constitution akuzukuphuma lutho phakathi kwayo. Njalo ama-ground rules lawo kumele ahlonitshwe. Bangawenza kodwa nxa bengawahloniphi akusoze kuphume lutho.
Lo ke ngumnumzana Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi obeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuza kuba lomhlangano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo enkundleni yeUmguza Yacht Club ngesonto. Akubhadaliswa ukungena kodwa kuza kuba kulokudla kugadwa amabhiza kusenziwa leminye imicimbicimbi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe.
I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka ka-2016 iqaliswa ngamawele uMeya Tentai noFarai Katona. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika kobulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe yikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenswelo khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba lawo mhlaka 26 February 2023 ayisuwo uqala lapha kobulawayo. Ngomnyaka ophelileyo oka-2022 sike saba nombuthano lapha kobulawayo.
Lo ke ngumnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet ele zimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba ukuthi kababoni ngaso linye. Leli phephandaba lithi inzwabethi zibancwebe indlebe zathi uChigumba watshela Mnangagwa ukuthi nxa efuna ukuguqula ugwalo lwe-delimitation uzatshiya umsebenzi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ele-Japan selinikeze iKhomishini yezokhetho e-ZEC imali engamadola ayisigidi lengxenye $1.4 million ekuphathisa ukuqhuba ukhetho oluzayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani, linjani nonke nje ngendawo ngendawo. Ngithanda nje nami ukuthi ndlulise umbono ikakhulu ebantwini bakithi. Igama lami uMaxwell Ndlovu, ngizalwa eTsholotsho ngokuhlala ngiseSouth Africa. Bengithanda nje ukuthi mvule abantu bakithi amehlo bakithi. Abantu bakithi sihleli nje sihlunukelwe, sisebunzimeni, siyacabanga kakhulu ukuthi kulolu khetho oluzayo kuzoba nawuphi umphumela. Bengithanda nje ukuthi ngabantu bakithi bengavotela izaphu bakwethu. Votelani izaphu. Izaphu yiyona eyasuka lo mbuso kusukela kudala. Izanu kuyiyona nje ephethe lapha isuka kuzaphu. Bantu bakithi vulana amehlo. Izaphu yiyona ezovusa ilizwe leliyana libe right. Ake liyeke lamaqembu lamancane nje. Siyazi yebo isinamuva liyabukwa. Abantu basuka nje begijimele kulo bezitshela ukuthi laphana kunokudla. Bhekani isibongo esiyabe sikhona abantu bakithi libone ukuthi kwenzakalani. Isibongo esikhona kasisizi lutho. Bhekani manje izano libe selibheka nesibongo nje ukuthi khona kuhamba kanjani njalo nelizwe limoshakala kanjani. Okwamanje sesizela abantwana sigcwele amazwe namazwe ngendlela eyenzakala laphana ekhaya. Cwela amazwe namazwe sizala abantwana, abantwana basazi nesiko labo ukuthi khona vele kumele belandele liphi isiko. Ngicela sivule nabehlo bakithi. Izaphu yaphila. Votelani izaphu bantu bakithi. Ngithi votelani izaphu yona ezolungisa ilizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Dingelele enkundleni, linjani lonke basakazi. Izano uma ungayazi ukuthi operator kanjani ungeke ulunge. Silaba abantu lapha abangama opposition abafana labo Innocent Ndibani, abantu abafana labo Douglas Monzora. Douglas Monzora laba yibo ama agent ezano. Yikubona bagijima bangena ku Pollard, wonke ama party agijima angena ku Pollard asponsor izano ukuthi khona ezakwazi ukudisturb abantu. Zora engena ekhetha esikhundleni wangenela ukuthi ezobulala iMDC and uyibulela iMDC uMuzora uyibulela wayiqeda du esesebenzela izano. iMDC mayifuna ukuthi ibuye ibe khona khiphanini uMonzora labo witness Dube laba lizabona izinto zilihambela kahle kodwa ezilongulo uMonzora lapha osebenza lezano aliyindawo.
Linjani kustudio 7? Siyabonga. Hayi cha awekho amaningi nje khona enye insizwe ngi zikhuluma lapha abantu masingayenzini kanje manje ma umuntu ethi khona ukubhenywa kwenyawupe njengoba kusanda ngobuningi bakho kukhozwa usweleka kwemsebenzi ukuthi abasha laba yikho into abangayenza bagcina sebedoseleka ey'dakamizweni ngenxa yokuthi suyingekho into azoyenza umuntu uphathwa i-stress ezigcine ezifake entweni engalunganga. Kuliqiniso lokho akula lapho okungasangeni khona ipolitiki manje mfowethu. Ipolitiki khona kuyo yonke indawo nje nasendlini la ohlala khona kunepolitiki yakhona. Ayikho lapho idobe akula ukuthi ungabalekela ipolitiki. Politics is all over nowadays.
Salibonani Mthembane Phebile emsakazweni kaStudio 7 Voice of America. Mina igama nguJonathan Sibanda ngikuya eLower Gwelo eMambanjeni yikho kuzalwa khona ubaba wami uMaitshayisa Sibanda. Hayi sithanda ukubonga ngohlelo elisenzela lo nasonke isikhathi. Hayi kuyabongeka ngani ngahlala iqhubekela phambili ohlelo lwenu sibe saziwe izinto ezenzakala eZimbabwe. Ngiyabonga lube nosuku oluhle.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga izindaba elisinika zona. Hayi kodwa ngibuhlungu ngomnango wakho uPresident waseZimbabwe othengisa abantu bakhe. Noma besifa noma kwenzakalani empilweni zabo vele kalandaba. Ezilongeni esakhe isisu sinjani sisuthi. Sibuhlungu kakhulu thina abantu baseZimbabwe. Siyahlukumezeka kungenxa yenkulumo zakhe. Asila kuthula. Njalo akula muntu ongahlala emzini. Engabuyeli ngakibo ingakini noma injani imnandi kodwa ngesimo esikithi asikwazi ukuhlala akulankululeko sesijike abantu baseZimbabwe saba inhlekisa umhlaba wonke sesiyinhlekisa hayi lapha nakuzolamula uJehova uyokwaziyo hayi ngoba sesizwile yazi uzothi noma uhleli kuphi susesaba ukuthi ubuya njengathi seSouth Africa manje sihleli ngonyawo olulodwa sasahlukumezeka lokho ofile ngcono kulophilayo.
Linjani wasakazi labalaleli imbikelele umthokazi wonke laphana jikelele. Mfuna ukukhuluma kabanzi ngoba baloba abathi ngumnankagwa othi yena uyazalana lobomzilikazi, ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi. Ubaba lo ositshela amanga, ngabe ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi, wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Mphinde ngizibamba umlomo ngabe le ndaba labo kakhulu amashona. Ngikhumbula esikolo lapha amateacher esishone na ndisa abantu abethu amanga bathi inkosi lobhingulo yathengisa ilizwe ngechukela ukuthi lobhingulo walithengisa sikhathi bani ilizwe ngechukela abantu lobhingulo wasuka lapha eSouthtown esilwa labelungu engafuna umhlabathi univedwe ngabelungu wasuka lapha eStaters eSouthtown wazwakwalela upani esilwa labamhlophe engafuna umhlabathi univedwe ngabelungu so singabile indaba lawo kakhulu amashona amavele siyazitha amashona ale propaganda ala manga yonke into abayikhulumayo ngiyabonga abasakazi ngokuhlala naseSouth Africa ama ngubheka impilo nyathi
Studio 7 linjani bonke basa nabalalela bahle hayi siyabonga siyaphila okukhulumayo ngutshofi ingolovana elupane lapho engikhona esigodi lesihle ngewelinyazwa konke lokhu bakithi nasizane bulalelizwe ma kuyukuthi uyasayina lezi zinto ngoba nanku phela inhlangano ezizimeleyo lapha ziyanceda leyi kusalela imali ikhona yilo eselivusile ngoba ibhondi kalithengi lutho angazi ukuthi ufuna ukuthini ngoba ma besuka lapha bazasuka nalele yusalele likhona nyana so asazi ukuthi umnankagwa nabantu bakhe laba bacabanga njani bangacabangela abantu bebulawa abantu behambe amazwe wonke lawa begcwala indawo yonke leyo maye seyawina kusho ukuthi sabantu sebezahlupheka for moyes behlupheka mpelezweni lingelabo bezalwe khona hayi bengithi bantu asihlanganeni bantu sivotele sibe mbumba sikhiphe laba bantu kakube plan enjengayo naleyo noma imihlangano leyo besala ngayo ukuthi abantu behlangane kodwa ke omunye nomunye kazi ukuthi ufanele ukuthi mayengene ebhokisini angadingi ukuzatshela ukuthi kavoteleni kodwa ke kangene ebhokisini asebenze umsebenzi wokuphila kwakhe ngiyabonga kakhulu kini lonke
hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukuze Melika, uMongameli Joe Biden izolo ufike kwele Ukraine wakhulumisana loMongameli Volodymyr Zelensky wakhonale. UBiden wayethekelele ePoland ubikwa ekhwele isitimela esuka esigodlweni iWarsaw ngobusuku waze wayafika esigodlweni seUkraine iKiev lapho abaxoxisane loZelensky okwamahola ayisithupha andubana agibele uBiden abuyele kwele Poland. Uthe efika kwele Ukraine eKiev kwakhala icilongo lokwazisa uZulu ukuthi kulamabhomba angaba esiya esiza lanxa engazange afinyelele lapho kade bekhona. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe laseMelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona iMelika yiyo engabe iyimbangela yokuxeka ilizwe lase-Ukraine ilizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwe nzileyo luzama uphana usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lona lolo.
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakashela ilizwe lase Ukraine esiyahlangana lapha nomnumzana uZelensky mayelana ngempilo elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa sisiyakhangela kamuva ngisho labo Bush, George Bush bahamba bavakashela amazwe afana labo Iraq kodwa ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi wahamba wavakashela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu beMelika kakhulu ba-consent ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-Foreign Affairs bakukhangele ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe laseMelika njengoba kuyilo i-superpower kubonakala ukuthi lihwebelana njani nabanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibone ngathi akula mthelela, akula njalo akusoze kutshintshe lutho ingqondo zabantu baseMelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangelwe lomnotho, into ezifana nama-job creation lezinto ezifana nama-violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu kuvakatsha kwakhe elizweni lase-Ukraine akusoze kube lomthelelo walutho.
Lo ke ngumnumzana Difa waJaphi Bhango Dube olandela izombusazwe. Izulu elinayo kulezi nsuku selithiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokulahlekelwa impahla ebiza inkulungwane zamadola. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekoBulawayo.
Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ephumula la isuchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi sina sigcina abantwana bangaboniyo manje wesingqapho isulu sina so kuyokungamadaka bona babengaboni so esifisa ukuthi ngabe kulamakhule epafeni la kufaka itrafeli kuthi wanyathele endaweni e-right then isulu lana sibili kwa-afekta ukudla amanzi abe lokhu egebha vele delezayo kuya ngapha vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le problem.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila kaward 17 ephumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo kwenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njengoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula North sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho. Iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo and singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairos Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangikhona impuphu isi inamatheleni vele ukuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokho isiphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Suko Luhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ubemningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele, kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye nempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhla. Chris Gande.